Amafundi abaphuma kuzigaba ezilithumi zakweleZimbabwe bathe gwaqa enkundleni eWhite City yasedolobheni lakoBulawayo lapho kulomncintiswano wokugijima. Lo mncintiswano uhlanganisela abafundi bezikolo zeprimary kanye labezikolo zesecondary school. Lokhu ngokuqala ukuba umncintiswano lo uhlanganisele izikolo zemfundo yeprimary leyesecondary njalo uphethe isikhundla sikamqondisi wezemfundo edolobheni lakoBulawayo unkosikazi Olika Fikele Pikaira. Ukhuthaze abadlali ukuba bencintise beqinile ukuze bethole ithuba lokumela ilizwe kumncintiswano etshiyeneyo.
Ngithanda ukukhuthaza abadlali ukuba basebenzise amandla abo wonke ukuze baphume benqobile bese bebalelwa kulabo abadlali abazamela ilizwe emidlalweni efana leyeCOSASA.
Imidlalo ye-Confederation of School Sports Association in Southern Africa iCOSASA ngamafitshane lonyaka ezaqhutshelwa elizweni laseBotswana njalo abadlali abazaqhuba kuhle kwimidlalo le eqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo yibo abaza kuyamela ilizwe leZimbabwe kuleyo midlalo. Le midlalo eqale ngolwesibili njalo ezafika emaphethelweni ngolwesihlanu izasetshenziswa njalo ukukhetha abadlali abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili abaza kuyamela ilizwe emidlalweni ye-Under 20 World Championships ezaqhutshelwa elizweni laseFinland. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.